sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolosihlanu mhla ka 19 kwekwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Babuya lama-tear gas abantu abazaleleyo mama, abantwana, abantu abadala basi-tear gas. Khona phakathi sisukile ngabalanda ngathi kanti indaba lisi-tear gas athina singenzanga lutho. Base bangiphosela mina phambi kwami-tear gas, base bangitshaya nge-tear gas naleyana.
Izakhamizi zeLupane kosibandle zihlaselwe ngamapholisa aziphosele intuthu ehitshayo i-tear gas zisemhlanganweni we-MTCT belo nkosikazi Nkosazana Thokozani Khuphe.
Sikhulume ngendaba ye-constitution ukuthi kungaye ubona njani i-process yoku-alignwa kwe-constitution nemithetho yaseZimbabwe. Sikhulume ngendaba yama-elections.
Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele, a World Council of Churches, basekwethekeleleni eZimbabwe baveza ukukhathazeka ngesimo somnotho welizwe. Kuhoza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze-Afro Jazz uMelusi Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeLupane kwesibandle ezivalisa ogogo, okhulu, labantwana leziphathamandla zebandla le-MDCT ezigoqela umsekeli kamongameli uNkosazana Thokozani Khuphe lamhla ziphoselwe intuthu ehitshayo i-tear gas ngamapholisa, abanye baze basiwa esibhedlela. Lokhu bekuyimizamo yokucitha umbuthano waleli bandla owenziwa emizini elizweni lonke jikelele phansi kwesihloko esithi beletha umntwana sihambe, okhuthaza abesifazane ukuthi bayevota labantwababo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba iyehlule, kodwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lo Nkosazana Khuphe.
Abuyile ama-CIO ekuqaleni bathi kabafuni ukuthi sihlangane. Babuyela bathatha amapholisa akugiya yabo yena liyane e-riot, babuya lama-tear gas. Tear gas abantu abazaleleyo mama, abantwana, abantu abadala basi-tear gas. Khona phakathi sisukile ngabalanda ngathi kanti indaba lisi-tear gas athina singenzanga lutho. Base bangiphosela mina phambi kwami-tear gas, base bangitshaya nge-tear gas naleyana. Khona phakathi sikhuluma abantu bayehlule ukuphefumula, abantu kabasabone emehlweni.
Manje likhulume labo yini libab ukuthi kathi kuyini okonakeleyo?
Ngikhulume labo mina ngibalandile ngamaphambili abo ngathi yini esibonileyo. Thina sizenzela umhlangano simobhalayiza abantu sibayibhodi. Yindaba le-tear gas base bangiphosela-ke khonapho. Base bayiphosela phambi kwami kwaba luthuli khonapho, yagcwala emoteni beniphandle yangena lasezimoteni. Base bayitshaya ngamanzi i-tear gas yangibona.
Manje lizathatha nyathelo bani? Liyalusa phambili yini lolu daba?
Siyalusa phambili udaba lona lolu. Khathi sifuna ukuzilela ipale e-police station sinathele ukuthi udaba lolu siyaluhambisa phambili. Sifuna sihambe selodi complaint isuke lapho udaba nalolu siyaluhambisa phambili ngokuthi labanamvumo ekuthi be-tear gas omama labantwana abazihlaleleyo. Asibonanga lutho, siyasiphambanisanga muntu, sesisemuzini womuntu, akunamuntu esimphambanisileyo. Kodwa bayabuya bezo-tear gas abantu ngokuthi kabafuni ukuthi i-MDC yenze imihlangano. Khathi sizidini sizama ukumobhalayiza abantu ukuthi bayivote ngokuthi bayakwazi ukuthi zanupf vele siphelile isidliwe. Sebefuna ukuthi abantu bengenza imihlangano, kodwa ngifuna ukuthi ngitshele izinto yonke ukuthi akulokhu asebekwenzile sebeqale abangasoze bayiqede ngokuthi kasisoze sine. Khona manje sinje nje kulomnye umhlangano eliphale isi, siyangibona ngathi kusasa siyaqhubekela phambili ngemhlangano. Khona lokhu abakwenzileyo akusoze kusini. Yebo-ke kubuhlungu abantwana khona babehluke ukuphefumula, abantu abadala behluke ukuphefumula. Zake ngikubone ukuthi mina ngasiqina ukubona okunje ngesikhathi sikasimise abakatheda saphansi ngabayuaweza. Kodwa kathethe omunye umuntu okukhulumende omuntu omnyama ngesehluke ukuthi uzabasine ngendlela yena leyo. Asikufuni khona kumele ukuthi kuphele and kumele bebekwazi ukuthi zanyena laba
lo ke ngunkosazana Thokozani Khuphe umsekeli kamongameli webandla le MDCT wekhuluma icingweni le Studio 7 eselubhani. Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches baveze ukukhathazeka ngesimo somnotho welizwe eZimbabwe osokubangele ukusabalala kwezigidi lezigidi zezalani zaleli lizwe zisiya kwamanye amazwe ukuyadinga ukungaziphathisa ukuzinakekela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamabandla okholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches isebizweni inxuswe ngabeZimbabwe National Council of Churches. Unobhala jikelele we-WCC umfundisi Dr. Ole Fix Veit utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe ehoteleni yeHolide Inn ukuba bakhathazekile ngesimo esiselizweni.
We hear from statistics that the average income of
Imibuko esiyitholayo isitshengisa ukuba sehle kakhulu isilinganiso semali etholwa ngumuntu kazana kwele Zimbabwe.
Waxwayisa inkokheli kahulumende ukuba ilungisise isimo somnotho ukuze uZulu ahlaliseke elizweni. Unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe National Council of Churches umfundisi Kenneth Mtata uchasisa abakuphathe emhlanganweni lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa.
Sikhulume ngendaba ye-constitution ukuthi kungaye ubona njani i-process yoku-alignwa kwe-constitution nemithetho yaseZimbabwe. Sikhulume ngendaba yama-elections ukuthi kungenza njani ukuthi athembise ukuthi ama-elections azoba peaceful. And amabandla babona amachurch ukuthi amachurch angadlala i role yipi ukuthi ama elections abe peaceful. Sasa sikhuluma ngezinye izinto nje ezivuke indaba, for example indaba ye economy, umnotho welizwe ukuthi ungenziwa njani ukuthi ukuthuthuke and futhi ukuthi amabandla angadlala i role yipi.
Wengeza ethi kungumlando wabo njengenhlanganiso ukuphatheka ekulondolozweni kwamalungelo oluntu elizweni ngoba kuyiwo umthwalo wabo omkhulu. Ethi kungaqali lamhla lokho abakwenzayo bakwenza kusukela ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse, lalapho kuxoxisanwa emhlanganweni owaletha uzibuse weZimbabwe owe-Lancaster House.
But lapha eZimbabwe umuntu nomuntu nje ingatsho njalo ukuthi ama-church amele angangeni kwezombusazwe. Kodwa umuntu wonke, even especially those who are now in power, bayakwazi ukuthi ibandla labasiza njani ukuthi lathi sithole inkululeko. So iyabe iyi-hypocrisy ngoba umuntu wonke uyakwazi ukuthi amabandla asebenza ukuthi sithole inkululeko, amabandla asebenza ukuthi sibe ne-education, amabandla asebenza ukuthi sibe nama-hospitals. So angikholwa ukuthi uma umuntu honest ezothi amabandla engangeni kulezi zinto, ngoba amabandla vele this is their call ukuthi asize uhulumende of the day ukuthi abantu basizwe lapho abanethusizo.
Ephendula umbuzo ukuba kungani bethule lapho abanye babafundisi elizweni beqhubeka behlukunyezwa, uthe besayicubungula ngokwaneleyo leyo mbiko kwazakale ukuba babotshelwa ukukhuluma iqiniso nalo bahaji.
Ma indaba zakhona zisema ema court, then we expect ukuthi, we hope that due process is going to be followed. Amabandla one responsibility esilayo ukukhuluma iqiniso, kwesinye isikhathi ukukhuluma lelo qiniso kuzongenisa abanye abantu engozini. Kodwa asoze sithule ngendaba ezokuthi izwe libe nokuthula, izwe libe nejustice, izwe libe nokuthuthu. So irresponsibility yama-church ukukhuluma ngalezi ndaba as long sikuyenza siphakathi komthetho.
Abe World Council of Churches bathembise ukungena imihlangano labamanye amabandla aphikisayo kanye nenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu anduba baphindele emuva beqale ngokuhlangana lohulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ebona ngemali yezisebenzi ezisekuphumuleni impentsheni e-National Social Security Authority, NASA, ithi baza kwengezelela imali etholwa ngabasepentshenini isuka kumadola angamachumi amane isiya kuphakathi kwekhulu lamachumi amahlanu $100 to $150 kusukela ngompandula. Unompumelelo moyo siphala lo daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lamhlanje kobulawayo iNASA ibinelanga lokubuyisa imisebenzi abayenzayo ngaphansi kwendikimba ethi Rehabilitate Workers and Return to Work, lapho amankampani abeboniswa ukuba izisebenzi lapho zilimele ziphathwa njani esibhedlela sezisebenzi esikobulawayo emzini wemzilikazi esasungulwa ngomnyaka ka-1971. Ekhuluma ngemva kokubhoda ebona imitshina eseNASA Rehabilitation Center, umphathintambo we-Public Services Labor and Social Welfare, unkosikazi Priska Mufumira, uthe sebakhweza imali ephiwa imuli yesisebenzi singafela emsebenzini kusuka kumakhulu amathathu amadola kusiya kumakhulu amahlanu. Ethi okwamanje baphakathi kokwenza ucwaningo lokukhuphula imali ebhadalwa asebe kumpentsheni kunye lokubona ukuba imali eholwa ngabantu yibona abanini kumbe sekulabanye abazithathela imali yabanye. Unkosikazi Mufumira uthe sebeqalile njalo ukuba labo abasebenza bezimele bangene kuhlelo lokuzibhadalela imali yezempila kahle njalo ababambi muntu ngamandla. Ethi bakhangelele ukuqhubeka bevula amabhanga eNational Building Society kumadolobho wonke ukuze izisebenzi zithole imali yokuboleka bethenge izindlu.
Something a package for the informal sector. As I've said, we need to do an actuarial evaluation.
Sesizasebenza labasebenza bezimele njalo siphakathi kokwenza ucwaningo lokukhuphula imali yempensheni sisuka ku-$40 sisiya ku-$100 oluzaphela ngompandulo.
Umnumzana Elliot Nkala uthe uphethwe kuhle esibhedlela kodwa ukhala ngemali ethi lapho esepholile ufuna ukuthola imali yakhe ngendlela efaneleyo.
Elliot Nkala, ngokulimala njengoba ngilimela esandleni lapha ngalimala ngisemsebenzini ofosit security vike 30 March lapha kwesiphatho lapha singathi besikhala kakhulu ngemali ukuthi njengoba singabantu siyagula silapha salimala emsebenzini nxa sesipholile sithole imali yethu ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Christopher Ndiweni yena laye uthe uyabuka isiphatho esisesibhedlela kodwa abantu bakhala ngemali ezincane zempentsheni abazitholayo.
Mina ngisebenze eVumba Chika Mine Gwanda. Ngifike lapha ngemande ngalimali idola elenyawo lencele. Hayi, isiphatho sofaka ngibona ngani sirele. Abantu bakhala ngezimali zemapension ezincane. Abanye bazuza imali ezingangama-$45 ezifa azikwanisi ukubhadala abantwana babe-school fees, azikwanisi ukubhadalela kuze iveni umntana angagula angeke imkwanisi ukubhadalela livini lekudle le mali zerenti. Yikho kukhala ngakho abantu abaningi singani baya-increase imali zamapension.
Unkosikazi Sharon Chirema owangena kungozi yomgwaqo ngompandula ngomnyaka odluleyo uncome kakhulu usizo aluthole esibhedlela seNASA.
My name is Sharon Chirema. I'm from Harare. I came here because I was involved in a car accident.
Ngiyeza lapha ngisuka eHarare ngangena engozini yemoto eMasingo ngomnyaka odlule ngompandula. Ngafika lapha ngilezilonda nginyenelisi ukuhamba lokunyemukula kodwa sengingcono.
Ngemva kokubhoda ehlola isibhedlela, izigulane zitshele unkosikazi Mufumira ukuba ezinye zezisebenzi zakhe zilomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa andubana zibatholise usizo e-social welfare, kuthi abanye bathi imali abayiholayo iphansi kakhulu kulalabo abaqala ukuhola kungakasetshenziswa idola leMelika, bethi uhulumende kumele akukhanyele. Isibhedlela seNASA sisiza kakhulu abalimalela emsebenzini labachileyo njalo sesivulelwe uzulu silemitshina elohlonzi yakulezi insuku. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Ku Live Talk lamhla sixoxa ngokwaliswa kwabaphikisayo uhulumende ukuthi benze imihlangano ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Asingakangeni esigabeni silandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump wele Melika usungule uhambo lwakhe lwakuqala lamhlanje lokwethekelela amanye amazwe lokhe waqalayo umbuso wakhe lonyaka. UTrump lubhekise emhlanganweni emibili yenkokheli yamazwe ayo enhlanganiso ye-NATO lowe-G7 owenzelwa kwelesisili e-Italy kodwa esedlula emazweni ambalwa agoqela ele-Saudi Arabia, esigodlweni senkonzo yamaKatolika ese-Vatican kwele-Israel lamanye amazwe. Uthiya ekhaya kulokuxokozela ukuthile ngombuso wakhe lapho asanda kuxotsha isisebenzi esingumqondisi wohlangothi lwamapholisa ensitha awe-FBI. Ngesikhathi eNigeria lilwisana lamalwe cacha aweBoko Haram, ibutho likahulumende libikwa selibhekane lolunye udubo lokungethembeki i-corruption. Owake waba yisikhulumeli sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Joshua Mhambi uthi imuli yakhe idabukile kulandela ukunyamalala kwendodana yakhe kwele South Africa. Umhambi uthi uMthabisi yena oleminyaka engamachumi amabili lanye usuke ngomvulo eKempton Park esiya emsebenzini eBoksburg kodwa akazange aphenduke njalo lemsebenzini kafikanga. Inkulungwane zabantu ziyanyamalala minyaka yonke eSouth Africa ikakhulu abantwana. Kodwa inani eliphezulu libuye litholakale. Sixoxe lo mnumzana Mhambi wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Kuze kube nakhathesi asikabi lomkhondo ukuthi angabe engaphi kungabe kuthe.
Emsebenzini wakhe bathini bathi ufikile yini?
Athi kafikanga ngoba lami ngiye ngahlola khonapho banishayela ukuthi umfana bambone. Ngagijima ngakhangela emsebenzini, ngabhoda lapho ehlela khona, ngayezibhedlela, ngaye emapholiseni. Bekungelalutho, bekungelabo ubufakazi bomkhondo ukuthi angabe fikile kumbe kwenzakaleni ekwehleni kwakhe.
Abangane bakhe bathini nxa elabo akuloke wambona?
Abangani bakhe bacine bembona engumuntu osegqokile ekoqonda emsebenzini. Abanye bebefika bezomdinga ekuseni becabanga ukuthi usetshayisile. Ngalokho-ke ubufakazi ebanganini ukuthi labo abakwazi ukuthi angabe engaphi. Bese kusithi olunye uhlupho ngocingo, uthenge ucingo olutsha ngomgqikelo emini yantambama. Kusamele alandele umkhuba yokulubhalisa, asisathathanga inombolo yakhe. Kodwa ezethu ubelazo lezabafowabo. So ke kusuka kube nzima njalo ukumlandelela ngocingo ngoba kasilwazi inombolo zakhe.
Emapholiseni khona lithola uncedo elingaba liludinga na?
Siyaluthola uncedo. Labo baphumile ijumo lokudinga lezakhamizi labangani baziphathisa ukumdinga.
Akukaze kwenzakala ukuthi ahambe aqede insuku engekho ekhaya ngokwakuqala lokho?
Akuvamanga ukuthi elule isikhathi eside njengalesi. Uyahambe ayegwejisa kodwa angalala usuku olulodwa aphenduke. Ukwelula lokhu esikubonayo akukaze kwenzakale, into entsha.
Ungamchaza njengomuntu onjani umfana ukubonakala kwakhe esingathi ngama features ngesingisi ukwenzela ukuthi mhlawumbe nxa ekhona othe wambona engakwazisa njalo bengakuxhuma ngapha abantu?
Lijahana lidazanyana lona ngama 1.78 meters ubude, ulempumulo enganinde, inwele ubegelile. Simcina ubegqoke uniform emnyama, ibrugwe iyembe elimhlophe lejezi emnyama. Igama nguMthabisi Mhambi, iminyaka ingu-21. ubeza qhiba i-21 nje mhlaka 20 June kunyanga ezayo. Ukuxhumana mina ngu 0723735892 ngihlezi eCampton Park. Kumbe abalolwazi bangabika eCampton Park emapoliseni.
Alo ke ngumnumzana Joshua Mhambi onke waba isikhulumeli sebandla le MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube sixoxela bexoxa lo ntungamile inkomo we Studio 7 ese South Africa. Umncintiswano wokudinga intombi enhle wedlula ezinye edabuka eZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika oyemisa Zim USA wenziwa ngeviki ezayo mhla ka-26 Nkwenkwezi edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khona ngapha kwele Melika. Ukuze sizwe kuningi ngalo mncintiswano uMike Hobe uxoxele unkosazana Andile Nobuhle Mpofu onqobe kulo mncintiswano ngomnyaka odluleyo uMiss Zim USA 2016.
Umncintiswano lo uzabe ukhona next week ngeviki ezayo mhla ka 27 May uzabe uyenzakala at Dorothy Center yabuse Atlanta at Georgia.
Ukuqakathekile okungakanani ukunqoba kumncintiswano ofana lalolu?
Into eqakathekile kakhulu uMiss Zimbabwe USA yiplatform enika abantu amantombazane abanjengami ithuba elokuthi bebe lelizwi elizwakalayo hathi kuphela ezindlini zabo mpene ezikoleni zabo kodwa banikwa ithuba elokuthi labo bebe lokokuyenza bebe le influence ebantwini abaseZimbabwe abakhonapha bebe part of ama communities bebe part of both communities.
Njengoba nguwe onqobe kumncithwano lo ngonyaka odlule awungitshele usiyenze umsebenzi onjani emphakathini eZimbabwe lala Melika usebenzisa isikhundla sakho?
Umsebenzi mkhulu, umsebenzi awukapheli. Mina ngikwanisile ukuthi lami ngiyenze ngesikhathi lesi ukuthi ngiqalise lokho engifisa ukuthi omunye ozabuya ngemva kwami la akwanise ukuthi ayenze. Okwakhathesi njengabanye bekwazi ngiyenza i-undergarment and sanitary towels drive ukuthi ngincedise abantwana abanawo abami actually abasekhaya ukuthi labo bezizwe kwakugqoka bezizwe kwakusebenzisa i-platform yami ekade ngiyenza engiyenza okwakhathesi ngizabe ngiqhubekela lakho phambili noma after iviki ezayo so kulo Miss Zimbabwe omusha nje ngiqhubekela phambili ithiwa yi-education for children whilst feeding them for success.
Ukuba ngu-Miss Zim USA kuyaletha imali esuthisayo na?
Imali ayisoze yafa yakwana. Akula mali yokuthi sengilakho konke kodwa lakho iza kunceda mina yanceda ukuthi ngikwanise ukuthi lami ngibhadale lo sikole lapho engihamba khona khathesi eChicago.
Alo ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu isizwalane seZimbabwe esisakhulayo esesihlala ngapha kwele Melika ube khuluma ecingweni le Studio 7 eChicago. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
Umnumzana Jim Mattis obona ngezomvikela kuhulumende weMelika usanda kwenza umhlangano oqhakathekileyo kwele Denmark labanye abavela emazweni achiyeneyo. UMattis utshele intatheli zindaba ukuthi baxoxisane emhlanganweni lo ngokulwisana lamalwecatsha e-ISIS. Uthi bazama ngamandla wonke ukuthi behlule amalwecatsha la abizwa ngokuthi yi-Daesh athwalise nzima abantu e-Europe lakwamanye amazwe. Umnumzana Klaus Jord Fredriksen okunhlangothi lwezomvikela kwele Denmark utshele intatheli zindaba ukuthi ilizwe lakhe lizakhuphula imali yokulwisana lamalwecatsha la. Amalwecatsha awe-ISIS athwalise nzima abantu e-Iraq, Syria le-Afghanistan aselahlekelwe yindawo eningi kakhulu emazweni la ngenxa yokuthi angazani ayehlulwa ngamabutho achiyeneyo. Umongameli Ashraf Ghani wakwele Afghanistan usanda kubika imva kaSheikh Abdul Hasib wayengumakhozi we-ISIS Khorasan. UMattis uthi ukubulawa kukaSheikh Abdul Hasib ngamasoja awe-Afghanistan kutshengisa ukuthi sebethwalise nzima amalwecatsha e-ISIS. Uphinde wathi bayananzelela ukuthi amaliqatha la ayathumba abantu ahlale lawo empini. Ngakho ke bazama ngawo wonke amandla abo ukuthi bengabulali abantu mahlana nje nxa bedinga amaliqatha e-ISIS. Umatis uthi nxa bengehlula amaliqatha e-ISIS kuzamele ukuthi kubunjwe ohulumende abaqinileyo emazweni atshiyeneyo ukwenzela ukuthi kungabe lamanye amaliqatha azahlupha uZulu emhlabeni wonke jikelele.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday.
Woza Woza Friday lamhlanje ke kuhlelo Woza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze Afro Jazz uMelusi Khumalo.
Indlela deli ichayeli kaMelusi Khumalo yena waziwa kwezomculo ngelithi Mel limumethe ingoma ezinhlanu njalo ulethe igama elithi Mina. OkaKhumalo uthi yena lidlala deli khuluma ngohambo lwakhe kwezomculo zona ziqale ngesikhathi yele minyaka elithumi lesithupha yokuzalwa.
Indlela deleli likhuluma ngempilo yami. Uhambo esengiluhambile kwezomculo. Umina uzananzelela ukuthi yimbali kumbe ngathi ngikhuluma ngempilo yami. Ngikhuluma njalo ngokuthi ngiqalise njani, kusiya ngapi, njalo yizinto ezinjani endihlangane nazo empilweni yami.
Ingoma ezitholakala kuleli dlalade ngizigoqela yona okubizwa ngayo idlalade ethi Mina, kukhona njalo ethi Uvalo, ethi Langelihle, ethi uJesu Liqhawe, kanye lethi Village Boy. Idlalade leli elithi Mina lilandelwa ngelikhutshwa ngomnyaka 2013 elithiwa Uthando. Ekuphekeni idlalade lakhe leli uKhumalo usebenzela abaculi abagoqela uSemthathi obetshaya ibhesi, uAntoni Gaseni obetshaya elead guitar, uCourtney Antipas obetshaya ama-drums, kuma-keyboards bekulonqobile loJerry kuthi yena uMeli nguye obekhalela ingoma evunyelwa nguMathalo Privilege Cement. Idlalade licindezelwe ngu-Antipas kanye loJerry Spirit Fingers. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Siyabonga ke Melusi Khumalo, ingoma emnandi ke isigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kudaba ebeseluphiwa ke nguJoseph Njanji iWoza Friday. Singakehlukani wothi ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeLupane kwesibandle zihlaselwa ngamapholisa aziphosele intuthu ehitshayo i-tear gas zisemhlanganweni we-MDCT obukhokhelwa ngunkosazana Kupe, uThokozani Kupe. Abenhlanganiso yabokholo lwesiKristu emhlabeni jikelele eWorld Council of Churches masekolethetheleni eZimbabwe silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.